Amazwi la ethulwe ngumnumzana Douglas Mombeshora, umphathintambo wogatsha lwezempilakahle evula ngokusemthethweni umhlangano obuxoxwe ngabe-Private Healthcare Association of Zimbabwe kuvikeli phelileyo edolobheni le-Victoria Falls. Umnumzana Mombeshora uthi ingcitshi lezi zigoqela odokotela abahlinzayo, ama-surgeons, abalapha okufana namadlala, ubuthuku obakhela enhlamvini zamehlo, abatshisa imvukuzane labahlinza ababelethayo kungesizathu sokuwa kwesisindo somnotho welizwe leholo eliphansi. Inkulumo yakhe ibikwe ngobe yisithunywa sakhe oyisiphathamandla kugatsha lunye, umnumzana Maxwell Hove.
We had been places where we were sitting at home unemployed. But after the COVID pandemic,
pambilini kobhubhane lwe-COVID-19 besilabongi abangela msebenzi. Selwedlule samangala sisithola bengasekho, kugoqela lalabo akade beqhatshiwe ngoba bedinga idlelo. Sesihanjelwe zingcitshi ze-intensive care unit, abesejari, abohlangothi lwe-oncology, abe-renal services, njalo njalo.
Umnumzana Hove phetsha komhlangano lo utshelela umsakazo ukuba olunye uhlupho yikuthi kuyasilela ababalisi babongi lezingcitshi labo asebabopha imitshaqana balubhekisa kwamanye amazwe.
Even the tutors, those who are supposed to be teaching the others to be nurses, we now have a shortage of those because they either have been attracted to those greener pastures.
Labo sebasitshiya bekhanga lidlelo, njalo abanye babo sebathatha ipentsheni. Lokhu akuvikeki, yikho okukhona. Njalo silezinye njalo ingcitshi zamadokotela abapheka imithi emalebhu, labo asebahambayo asisoni, yikho okwenzakalayo.
Omunye wasebayadinga idlelo ngumongikazi u-Edith Mageza, othi yena waphoxwa isimo somnotho.
Bengingasenekisi ukugcina abadala kanye lokubhadalela abantwana i-school fees.
Umnumzana Munyaradzi Mujuru we-Premier Service Medical Aid wekelele kulawa, wengeza esithi ezinye izizalwane zakuleli zigcina zisela ukwelatshwa ngokupheleleyo ngesimo sobunzima bomnotho, ikakhulu kulabo abadinga ukuhle inzwa ngoba intengo zama-medical aid kumbe ukuzikhokhela ziphezulu kakhulu.
So we keep talking about the situation in the country.
Sihlala sizibuza ukuba singakwenza njani lokhu kube lula kuZulu, ngoba owethu umsebenzi kufuze ukube ngokubona ukuba ezempilakahle zifinyelelwa ngumuntu wonke. Ngakho lathi kufuze sixhasane ngokuhlolisisa intengo zethu ezibhedlela ezizimeleyo.
Umnumzana Edward Chikoto wenhlanganiso yobulembu eTande Mutande ubike njalo ukuba abezempilakahle kufuze bexhasane labo ukuze kube lesiphala samabhuku ezigulani ezihlala ebulenjini. Uqhubeke wathi iningi kalilambali kumbe umkhondo wempilakahle yazo ngesizathu sokusetshenziswa kwamabhuku nje.
Within a singular public health establishment, you may find that the records.
Usibhedlela esisoda ulakho ukuthola ukuba imbali yesigulane lamabhuku akhe asehofisini ye-administration emawadini lasefamasi ayabe ehlukene. Lokhu kwenzekile kimi kunsukwana nje, njalo uzafica udokotela lo nalwana beselapha isigulane sinye, bayabe belembali lemithi ehlukeneyo.
Kodwa kube lo mbuzo kwabezempilakahle ukuba lokhu kungaqondiswa ngandlela bani ngesizathu sokuba labo abobulembu intengo yabo imba eqolo, okwenza izibhedlela zehluleke ukuba lobudlelwano. Ephendula umnumzana Chikoto uthe bona njengeTande Mutande sebesule intengo ye-hard drive kunhlanganiso lezi, njalo bazaqhubeka besehlisa le ntengo yedatha ukuze izigulane zibe lembali. Umnumzana Hove laye uthi uhulumende kagoqanga nje izandla ngoba sebabumba uhlangothi lwe-Health Service Commission, inhloso yayo iyikuhlolisisa inhlupho zeholo kanye lendawo zokusebenzela kwezigulane. Wengeze wathi ngenyanga kaMabasa abenhlanganiso yezempilakahle kuzwekazi lomhlaba, abe-World Health Organization, bethula umbiko wokuba eleZimbabwe selilenani elingaphansi kwama-50 ekhulwini, 50% per 10,000 yabongi. Lokhu kusitsho ukuba amanye amazwe asavunyelwa ukuqhatsha laba besuka kuleli. Ngimele iStudio 7 ngise-Victoria Falls, ngingunokuthaba Dlamini.